Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla ka 10 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abehluleka ukuhlawula idola lemelika ezindlini zabanikazi ogoqela amapholisa sebexhojwa ezindlini eVictoria Falls.
The protection and conservation of wetlands with their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukuthwalala kwemifula yethu.
Uzulu ukhuthazwa ukuthi alondolozi amaxhaphozi kwele Zimbabwe. Uzulu njalo wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhuthwa ngumculo kaBlessing Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezindlini zabanikazi emalokitshini eVictoria Falls ukugoqela amapholisa sebesesihluleka ukubhadala imali efunakalayo ngenyanga. Abanikazi bezindlu bafuna ukuthi kuhlawulwe ngedola lemelika loba nje izisebenzi zonke zihola ama-RTGS dollars. Bathi imali ye-RTGS ayisela ncedo ngoba isigugudeke okumangalisayo njalo kayisasebenziseki. Lokhu sokwenze ukuthi abanikazi bezindlu baqothe abehluleka ukuhlawula imali ngedola lemelika. Umnumzana Godfrey Dube omele iWange West edala lePhalamende uthi bathole nzima abantu abahlala ezindlini zabanikazi.
Iqiniso angingeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola ihlupho ezinjalo. Abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama US $2 emphinji njengomuntu osikhokhela ezenze kanjani. Kodwa ngibe sesentitholanisa ukuthi kuluhlupho, luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo-MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu ba ola ngemali yenale esithi ngama-RTGS. Kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharger ngama-US dollar, let me say umuntu uhola 400 RTGS ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefuna i-rent ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi omala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kohlupho lolo, just like any others sisebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi yeah. Abanikazi bezindlu babhadalisa malini nxa sikhangele i-rent?
Ngingazi abantu behlukana ama-rooms 50 US to 100 US, which means umuntu olodger ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuyi ingxenye kungenzakala abe esebhadala ama-120 to 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi ivalue yemali leyi esisebenzisa. Abantu kusese i-1:1 izwile imali ekade ivele zichajwa. So kwesinkathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini. Ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo welizwe njengomuntu okhokhele ngakwena lindawo, lami sengimaphasaphasa, angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi? Balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumbe amabhondi?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Siyakwazi ukuthi ezisebenza eVictoria Falls zisebenza ngemahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngama-tip. But now you cannot rely impilo yomuntu phezu kwe-tip. and yena esikwaziyo thina okuba lokuthemthethweni ukuthi baholiswa iRTGS, but now abanini mozi nxa sebefuna ama rent US dollar, lamanye ama institute, lamanye ama shop nxa esefuna ama US dollar. It's not easy for anyone to take RTGS ahambe bank e Victoria Falls afika ati nithengiselana, akasoza ithole. So now, which means abantu akusaphileki, at the end of feet uzizo sokuthwa sokulama quarter term ema kangeni.
Umnumzana Godfrey Dube umele iwange West edale leParliamente, ubekhuluma ngeStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumente ezibona ngenhlalakahle kaZulu. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi ngesikhathi kulabantu abaningi elizweni ababhekene lokusilela kwamanzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe yinkokheli yakweleZimbabwe lengcwethi ezibona ngezemvelo. Omunye wabakhuthaze ukuthi kulondolozwe amaxhaphozi ngumongameli Emmerson Mnangagwa, owethule lokhu ngolwesithathu kunanzwa usuku lweWorld Environment Day.
The protection and conservation of wetlands for their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu nesimo esihle esitholakala kulezo ndawo njalo kuphazamisa le nyamazana.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi enza umsebenzi omkhulu ukuhlambulula amanzi kungela nhlawulo okusiza ekwehliseni imali esetshenziswa ukuthenga imithi yokucenga amanzi emadolobheni. Lo msakazo ukhulumisane lezakhamizi zeBudiriro kuward 43 eHarare, zona esezile minyaka embalwa zingawatholi lawo manzi, seziphila ngageleza evelela kwelinye ixhaphozi lapho osekulomuntu osefuna ukwakha indlu. Osakhulayo uMike Zikomborero Madimutse uthi sokwachabalala amaxhaphozi kuleyo ndawo ngenxa yokwenziwa nguZulu. Uthi kuyadanisa ukuthi sokulomuntu osefuna ukufaka isakhiwo kwelinye ixhaphozi elilamanzi ahlambulukileyo.
Into eyenzakala khona lana ayimphathi kahle ngoba lamanzi ayisiwathola kule drain leyo yiwo asizayo khona lapho kulezindlu lezi ngoba akunamanzi kulezindlu lezi. Kusho ukuthi la manzi siwathatha khona lana siyawasha ngawo, siflasha ngawo ama-toilets. Kusho ukuthi manje abangakha labantu angiboni ukuthi sizophila kahle khona la.
Umnumzana George Gangata isakhamuzi emzini weBudiriro 5A ngaphansi kukaward 43 laye ukhathazekile ngokwenzakalayo.
Lapha sesibona abantu abavela abangahlali lapha eBudiriro bebuya ukuzokwakha lapha emaxhaphozini ethu lapha, asazi ukuthi badingani kuba thina sazi ukuthi amaxhaphozi afanele agcinwe kuhle.
Ugangata uthi kuyamangalisa ukuthi ophethe isikhundla sika-district officer emzini weBudiriro wabatshela ukuba kazi lutho ngokwenzakalayo ngemva kokuba bemangale udaba lolu kuye.
Ngokwazi kwethu isimenti bangavele befake isimenti lapha, ixhaphozi lethu lonke leli liyawoma.
Unkosikazi Julia Pirini eyinye ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo engumqondisi enhlanganisweni ye-Bird Life Zimbabwe uthi aqakathekile kakhulu amaxhaphozi.
Developing on wetlands is very damaging. The development that is taking place in
ukuqhuba imisebenzi yokwakha endaweni ezingamaxhaphozi kuletha umonakalo omkhulu. Osekusenzakala endaweni ezehlukeneyo eButiriro 5 kuletha umonakalo owesabekayo ngoba kuphazamisa ukugeleza kwamanzi hatshi eButiriro 5 kuphela kodwa edolobheni lonke leHarare.
Ukhuthaza umanisipala unkosikazi Pirini ukuba baboqakathekisa ukulondolozwa kwamaxhaphozi asaseleyo elizweni.
So we are already in a water crisis. It is illogical to continue development on wetlands.
Sesivele sesibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukube lokhe siqhubeka sisakha kulamaxhaphozi akusizi ngalutho.
Umnumzana Norman Makondo, ukhansila kaward 43 emzini weBudiriro, uthi kazi lutho ngokwenzakala emaxhaphozini la.
The issue yekuti nzvimbo iwetland or not a wetland isustine technical staff.
Sikhathi sonke nxa sithwalisa abantu umhlaba, labo bantu bakamansipala yibo abayabe betshilo ukuba kufanele ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Labo bantu yibo abalamandla ukutsho ukuthi lixhaphozi yini loba hatshi.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshelele umsakazi ukuba kumgqoka ukuwalondoloza lawo maxhaphozi.
And make sure that as the most senior office in council, we deal with the matter as a matter of urgency.
Kumele sibone ukuba luyalungiswa ngesiphangisiphangi lolu daba, silungisise luphele lolu daba kube kanye.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi la asiza ekulondolozeni imvelo lesimo somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyehluleka ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi kulabantu abaningi ababotshwayo kodwa kukhanya bebalutshwani abavalelwa entilongweni ngokungethembeki. Lokhu kubikwa liphephandaba leThe Standard. UNkosazana Ursula Muller, isithunywa senhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele obona ngenhlalakahle kaZulu ukwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona umonakalo owadalwa izulu lesiphepho uCyclone Idai ekuqaleni komnyaka. Kuzakwethelela njalo kwele Malawi leMozambique owabhubha khona abantu abaningi kuze kune izulu leli. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi isivuno sengqoloyi silakho ukwehla kakhulu lonyaka ngenxa yokuswelakala komlilo kagetsi. Le yiStudio 7 lisizwa sisakaza ngapha Voice of America seWashington. Sokwesikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele lapho okuthathwa khona amazwi kwesosithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salibonani bantu basakazi bomsakazi weStudio 7 khona ngapha eAmerica. Siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona nelisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini babunkomo labo Chris Gande labo Dube khonapho bonke nje abasakazi bomsakazi weStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathele izindaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba osesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhloko kakula lo hodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojwa-dojwa abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kanti esikubonayo kuphela yikuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikuhulumende kumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhluphayo elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi kuzincedisa nje abantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. Kuyinto enzima kakhulu ke leyenzakala elizweni lakithi. bakithi bese ngikhohliwe ukuthi nizisho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhezi. Ngiyabonga.
Kazi indaba ngizondi nginyanya indaba yezanu-PF. Understand that you teach a lot with Mkuloma teacher or Sugewa tunes or things like that. Now they are with Evantu in the eye when I was in Mixlumundu law. I'm injured, is usually Mazu. Oh, Mundo Pila or Tavanga. Oh, my tagat, Mundo. And I tabang with Mundo and a sugar hambes in the Mazar as long as I attack a touch of Avantava Bumfu. Banamashonani of a village, you will love. It's their culture. ZANU-PF is their culture.
Lapha bakithi kunzima nangu isibanda hayi sesithwele nzima umbuso kamnanga kusehlulekile umthuli lomnanga hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi angikwazi ukuthi izaphila siphile njani lapha elizweni bakithi ngiyabonga
sayonani abasibambela umsebenzi wethu weStudio 7 ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke ngithi inkosi kayibe lani ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangake esenzela wona zihlobo zami ngithe ngiyakhala bantwana bezimbabwe sesilahlekele lichawe lethu ubaba uDabengu kubuhlungu kakhulu ubaba waleli lizwe lethu leli uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitsho bakithi heyi siyakhala kakhulu bantwana abantwana bezimbabwe sikhalela ubaba sithi lala ngokuthula qhawe lethu siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu namhlokhu sephumule ubaba siyabonga.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi lawe-ke usithumezele umlayezelo wakho kuwhatsapp number ethi 011-202-465-0318. Sike sikhangele ezwa kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Sudan izolo ntambama afuthe ngentuthu ehitshayo abantu abatshengisela emigwaqweni besithi bafuna kube lohulumende kaZulu haji owebutho. Sokubotshwe abantu abalikhulu lanhlanu kwele Kazakhstan abakhonona ngokhetho olusanda kwenziwa okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo. URafael Nadal izolo unqobe uDominic Thiem owakwele Austria emdlalweni weFrench Open. UNadal uselezicoco ezilijumi lambili zomncintiswano weFrench Open. Uhlelo lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo namhla sicoca lonkosazana Andile Mpofu owake waba nguMiss Zimbabwe USA. Ubesembukisweni walo nyaka oweZim Expo eChicago lapho belolonga khona abancintise kumncintiswano weMiss Zimbabwe USA.
Ngo 2016 sasise California ikhakhwela mi engawina khona uMiss Zimbabwe USA 2016.
Aha. Kusukusela ngaleso sikhathi siwenzani?
Sela ngaleso sikhathi sengaba involved kuma projects atshiyeneyo ngaba ngahamba from there ngakompitha ku Miss Africa Washington State again 2016 and so ngareina I had two crowns after that ngareina as Miss Zimbabwe USA 2016 ngaphinda ngareina njengo Miss Africa Washington State 2016 suka lapho ngahamba ngazisa iTotal ngiqalisa ibusiness kwama kuncane okuthi iLo Thando Creations esiyenza iLo Thando ngama beads jewelry ama necklace awekhaya ucecisa bomama lamadoda. And after that, I took the school, I took the school, I took the school.
So, yeah. Where is that?
So khathisi ngisebenza as a privacy and security consultant ngale eWashington.
Aha.
Yes.
Kusebenzeka kodwa.
Hayi kungcono kuyancediseka.
Yey, ngibona uncedisa futhi lamantombazane lawa. Ubancedisana, ubatshengisana ngoba.
Yes, so lami njengoba ngingumuntu lamoka wa computer la yawina kuhle. So lawo khathisi sengincedisa lapho ukuthi labo nxa bekhamba phambili laphana estage bezizwe ngani labo sebelungiselele kwa bafika esi babafika endaweni lapha abazizothi labo sengani bayabangaba umuntu ongathatha egqedisa lapha lebe engagcinela khona. Kade sikhongubonisana futhi sigqoza kuzime kanjani, bazahamba njani, you know. Everything that has got to do with the show. Kade mbatshengisa khona namhlanje.
Kodwa bakhanya manjani?
Ah, mnali, angikholwa ukuthi vele mina vele ngingafika lapha bakhona.
Kuyafiwa?
Ah, kuyafiwa.
So ke akuvalisa abantu bakho?
Hayi, lisale kuhle.
Unkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Sixoxela eChicago. Kuhlandla lapho sikhangela khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa lowesifazana odabuka kwele Zimbabwe ohlala eIndiana.
Ngivelele Indianapolis eIndiana.
Yeah,
ngifike lapha elizweni lase United States of America ngoJulayi ka-2010 ngilethe umdlali wami ubaba wami uKenan Webb. Ngase ngihlala ke ku-State of Indiana kwaze kwaba namuhla. Ngizele ngumuntu lemkhule labantwana, ngingumuntu lami ozidadarikelayo ukuthi ingxenye impilo ingaba ngcono ngokuhlala enza kwenza kona.
Yes, ngathi wenzani?
Ah, kwakathesi baba angilanto ecaca kakhulu engiyenzayo ngaphandle kotatari kakhulu okwenziwa ngumuntu ongiyasebenza. Ngumama, ngumzali, ngumntwana, ngi-sibling. I have all my siblings here and my both parents live here. So ngingumuntu oxhaswe yifamily yami ikakhulu ngoba bahlala khona. So whatever I'm going through, they go through it with me.
Singathi ukuhlala lapha kunjani?
Apha uright futhi ikakhulu nxa ngumasebenza nzima. Mina ngumasebenza nzima ibizo lami, ngisebenza kugadalala. Ngiyathwala izimota, ngiyaezalukazini, angenza yonke into mina, i-jack of all trades.
50-50
ilanto engayenziyo kokungehlela yikufulela
kuphela
indlu, kodwa okunye lokhu angiyayenza, akulanto engayenziyo futhi. So angicaci kuhle ukuthi ngenzani ngoba ngenza yonke into ngiyayenza. Ngumadikirika, imuli yami ngiyafida, abantu abamnyondla, abazali bami bakhona bangincedisa, all my siblings. Ya
ubaba kwenza?
Ubaba wami usebenza eMarriott Hotels, I think for about 15 years esebenza khonapho. Ukuba kuyona le hotel amkhonapha ngoba ubaba ungumuntu ongitholisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale khonapha with almost nothing.
Kuwe uzokubuya ke ubaba wezingane zabo?
Ubaba wezingane zami uselizweni lase-Africa. Yeah, ukhona ngale Africa. Mina labantwana abafana bangu-2. Omunye le 10 years ezokuza 12 years sorry ezokuzalwa sesu grade 6 eGweru eZimbabwe. Omunye umncane kule 3 years ngihlala la khona.
So yakuhambisa bonke babo
phezulu. Ngihamba mnyaka yonke mphenduka baba.
Kodwa kunjani nxa ubabe khatshana?
Hayi amanga mabe emtino othi babu khatshana kuyahlupa. Ngiyabe ngiyukhulumela nje khonoko ukuthi nami ngincedisane nabaningi ngathi. Kodwa iqiniso bhuti ukuthi as long as you know who you are, awuneed omunye umuntu ukuthi akuphilise aziphilisa wona wena.
Yeah.
Yeah.
So ngase sikhangela ke impilo iyalapha ukuthi usiyaphambilini. Ubona ngazani uzaqina usenzana ngoba amathuba akhanya maningi.
Lapha ngaye ngazama ukuya esikolo bhuti ngaphinda ngayekela. Amathuba maningi kakhulu, kodwa-ke mina somuntu okhangele ukuhlala lapha isikhathi eside. Kusiyangami sokumele ngabe ngabuyela ekhaya. Kodwa kangingakwanisi ukubuyela ngoba kusaningenza kulungisa baba. Kodwa kwakatesi hhayi ngikhonapha lami ngitatarika labaningi ngikhona. Yeah.
Hayi sibongele kakhulu ntombi.
Sibongele baba.
Unkosikazi Esther Gwebo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxela eChicago. So isikhathi sezomculo lapho sixoxa khona lo Blessing Sinqonkomo osehlala kwele Austria.
Blessings Nkonkomo, ndabuka eMatopo. So ndabuka eMatopo, ngathi ndi primary school eMatopo primary, and then ikho lapha ngaqala khona ukucula ucula school choir and then after attend a secondary kobulawayo esobukha secondary school lapho ke lapho ngacula mbijana asaqeda isikolo ngo 1993 94 ngase ngena iqembu okuthiwa insizi emnyama ekuyilo lokho indlalo athethe sayishintsha ukuthi emnyama sekuyisingisi so music emqale lapho ukuhlabela ke professional ngajene season 1994 sa tour around Zimbabwe and then on 95 sa qala ukthola international so sa tour e Austria, Slovenia, e Denmark sa record its best album yet ukthola ngo Sugar Daddy so ingoma yekhuluma nge AIDS yuta abantu bezipathele kuhle bengabamba umkhuhlane ingoma yaduma kakhulu eZimbabwe yasenza sazwa kakhulu eZimbabwe sa tour wonke for Japan eZimbabwe and then after that that is where we put back to emazweni Uto ngo 1996, tour in Europe, return in Denmark again. Lapho kota futhi slide the first week othose kukade lesabuyele ekhaya lapho bakhe abathakazelela kakhulu elidlalane sesenze njalo sasecawa no ngcono sibuye sizohlala emazweni ibijana ukwezokuthi siqhubesele phambili imusic yethu sesesifela apha emazweni nje sasecawa ngcono senzeni singene esikolo semusic ukwenza ukuthi siqalise ukubhala iy'ngoma zethu lezi nge-notation form umculo wethu lo oyimvube sowubhale i-notation form wenza ukuthi uhlale ukhona umculo okhona lanxa sisadlula thina emhlabeni but abantu bebekwazi ukuthi sicula ngani sakwenza ke lokhu for 3 years after that sarekoda enye i-albhamu yethu esithathu khuluma nje bansi ngama-albhamu athi sinesimizi angafika 5 njalo sizithingizini ngokuya kwesikhathi so the want hayi ngcono sikhulula keni lapho madoda ofuna ukwenza noba yini ngcono ofuna uzimela eceleni but ephinde ubuye ekhaya kwesingizi but kwenze solo project uzenze solo project so singamajaha esingizi senza ama-project athene mina nje uBlessings Ngqo ngenza i-project yami oqala as uBlessings Ngqo and Band ngarekhoda idlala idlala yami okuthiwa Mbube and Gospel elakhithwa i-record company engine and then after that ngase oma igroup othiwa yi-Black Messengers Afro Band leyo ngifome ngo-2014 lapho eVienna yes so yiyo nje engiqhubeka ngayo at the moment sesithoke kakhulu ngale project so nginamathesti ayi-7 from 5 different countries so like from South Africa, Zimbabwe, Congo, Burkina Faso and Madagascar sizama ukuthi sihlanze amasiko athenyeyo e-Africa amasiko e-South Africa amasiko eCongo, amasiko eBurkina Faso, amasiko eMadagascar. So kunjalo nje abantu bawemukela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Ngoba into esiyenzayo thina into like esingathi ngesilungu original. Like uthi cha ama-instrument nje amapura, ama-instrument nje ama-calabash aweBurkina Faso.
Yisalethulela ke ihlandla lesibili sengxoxo esiyenze lo mculi uBlessing Ngqo kusasa. Singakuhlunga nokuthi sikhangele udaba kaDavid Kokhela. Abantu abehluleka ukubhadala amadola eMelika sebexotshwa ezindlini eVictoria Falls. Uzulukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxaphozi kwele Zimbabwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Olivalelisayo ngukhiphi Stube.